So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-4 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwesatshelwa ukuthi isikhwama esanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe.
Bantu kumele babekwazi ofuna ukuthi abe le information, a new information, nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo lokubajezisa ngokungayi kwabo kuleli dale izolo umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address.
Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela thina esingayanga sozisithole njalo noma hoteleni asilalanga khona ngemali yazulu nxa singabhile sayalala sibele ngemali yethu.
Inyathelo lokuthathela izimota ezaphiwa abemandla leZANU-PF abancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye.
Kuze kuba lamanye amakhonstituensi umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa, kodwa u-MP sethathelwe imota, kuyinto sibili eyinye edanisa ama-candidate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi isikhwama esisanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe. Icebo lokusungula lesi sikhwama laqala ngomnyaka ka-2012 kuze kubunjwe umthetho owawuthiwa yi-Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe. Kodwa kusukela leso sikhathi leli cebo belingasebenzi kwaze kwaba mhlazi ku-19 September lapho umongameli ethula umthetho we-statutory instrument owazisa ukuba leli cebo selizathiwa yi-Mutapa Investment Fund. Lesi sikhwama isibuthelela inotho yelizwe evela kwezenjiwayo lezinye ezemvelo sizasetshenziswa ukuze ihulumende lapho athi yena uzabona ukuthi ilizwe lizathuthuka. Okucunule abanye ukuthi yonke impahla ethengwa nguhulumende ayise kudlula kugatsha lwe-procurement board kodwa iza kuya kulesi sikhwama. Ngokunjalo abanye bathi kuza kuba lula ukuntshontsha ngoba impahla ethengwe kumbe ukutholwa nguhulumende ayisoze yaziwe nguZulu ukuthi ngeyiphi njalo imalini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle sinanakazana bani lesi esithiwa yi-Mutapa Investment Fund.
Ngathi mina i-investment fund enjengemtapa asikhumbuleni ukuthi ibiyi-sovereign wealth fund kutho ukuthi uhulumende uyabe egcina izimali ukuze ilizwe lisebenzise nxa isikhathi sesifikile. Siyakwazi ukuthi silo kuningi esikugebhayo phansi siyakwazi ukuthi uzaphela lokho esikugebhayo. So uhulumende uyabe ethatha okuyimadlana from ama-sales ama-minerals ethu egcine khonokho ukuze abazukulu labanye abazabuya ngemva wethu bakwanise ukusebenzisa. Singakhangela ngathi amazwe ase-Middle East anjenge-Dubai ukuthi bebesebenzisa i-oil bebephila nge-oil kodwa amafutha lawa awepetrol akasafunakala kakhulu. So uyabona ukuthi sebetshintshe i-economy yabo abanye sebesenza i-tourism abanye sebesenza ama-sports. So isikhwama lesi kumele sibe le ndlela ukuthi sisebenzise njalo sithathe njalo sigcine okuyimali ezawuthola kuzinto ezaphela lapha emhlabeni oweZimbabwe. so is come a less CRC investment so uti so is cleaner Ismail lezo
sike sezwa abanye besithi ifund yonale ingasetshenziswa ukuhuquluza inotho elizwe kodwa ke azikho yini indlela ezingenziwa ezokuthi kukhanye ukuthi kulobungilimbane na kumbe hayi
ngingathi mina abantu abaningi besabela ukuthi njengoba isiyimtapa investment fund njalo bathi imithetho ebambanele lokuthenga lokuthengiselana ophakathi wamakhampani akhona kumtapa investment fund awukacaci yikho abantu sesithi hayi ingaba indlela njalo ukuthi abantu benze mahlayana bethatha izimali kodwa nxa uhulumende engalethe imithetho yangkhona ezasetshenziswa umtapa investment fund sizothi lawo amakhampani akahulumende akhona amanye azangena ku investment fund yona leyo nxa kuyukuthi uza wesigcikeni abantu besibe ngoba izimali zabantu phela lezi izimali zelizwe so abantu kumele babekwazi ofuna ukuthi abe le information enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangkhona iqhubeke ngendlela ekhangelelwe.
Hello ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi yecubungula izomnotho obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Amalunga edale lephalamende akubandla lesi-CC athi awazikhathazi ngenyathelo uhulumende athi uzalithatha kubajezisa kulandela ukungayi kwabo kuleli dale izolo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address ngoba besithi waqilibezela kukhetho lwedluleyo olwambuyisela esikhundleni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North kuleli dale uthi abakhangeleli ukwamukela imali yama-allowance bona bengayanga ephalamende njalo abasebenzisanga amawedela abameli bewasebenzise nxa besemsebenzini. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya edale lephalamende ukuyamela abantu ababakhethayo kukhetho lwedluleyo ngoba munye umuntu nje kuphela abakade bengafuni ukumhlonipha ngokumsukumela ephalamende okufanele bakwenze nxa ekhona umongameli Mnangagwa.
Akunadanga ama-allowances e-parliament njenge-triple C. Ukuba kwethu e-parliament ukuthi siyomela abantu. Ngase siyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Ngase ngayanga ukuyakwenza khona lokho kasiyitholi. Hayi kasilayo ngoba somasiyela ukuthi singajontsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina singayanga soze sithole. Njalo nemahotele asilalanga khona ngemali kaZulu. Nxa singabhile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asila problem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lomthelela onje. Ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubebe kwabasokana ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende bekubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6% uyiphethe ngathi leyo 52.6% iveki ayikakubeki sobala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone foshure ukuthi hayi lindoda uthole i-52.6% njalo kulokukhonona esilakho ngendlela okwayenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengela ama-ballot papers kambe bangazi ongatshona evuke ephakathina komzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa uyabesebenza ngapi noma ezisebenza kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo abe la malanga amabili okuyatshona enayiele so sisebe imibuzo nabe esilokhu silayo ukuthi ufuze ukuthi ukhulumisana ngayo le mbuzo.
Abanye bengathi kungani lokhu kukhonona kuvela lamuhla lona ukhetho solwagqitshwa kwaqhubeka ezinye inhlelo lani lemukela isikhundla zeparlament.
Akula muntu wayemukela ukhetho. Thina savela saliyala from the beginning ukuthi ukhetho lolo aliphumanga kuhle. And njengebandla sabhalela i-SADC ngoba zange siye egali. But not only i-SADC. Yena owakhe uMnumzane uMnangagwa uyakwazi ngoba uke watyelwa officially ukuthi hayi ndoda sinokukhonona lapha nalapha nalapha. Asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections xa ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu. Sifuna ama-elections okuthi owinile nxa ewinile sithole ilizwe lonke lijabula, athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe.
Kusiya phambili-ke
sakhetha thina, sakhethwa ngabantu ukuthi khona siyebamela ephaliyamente. So umsebenzi wephaliyamente nxa uqalisa siyabakhona iviki ezayo asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende yazi khona. Ngikutshelile ukuthi namhlanje okwesehlulekisa ukuthi siye khona ukuthi siyephakamela uMnangagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhononayo. Now umthetho wephaliyamende usuke khona phosibambi ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa uMnangagwa engena phakathi nakwephaliyamende. Ngabe uyasivumela aluba besikhona ngabe azange sibe nodubo lokuba sephaliyamente. Kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephaliyamende ngo-executive nxa engekho lathi sabe sikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu basikhethele ukuthi siyekwenza khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele phalamende obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inyathelo lokuthathela izimoto ezaphiwa abebandla lezanu PF abancintisa ukuba ngamalunga edalele phalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye abalandeli baleli bandla. Phambilini kokhetho lukancwabakazi ibandla lezanu PF lathengela amalunga wonke ayincintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende awezigaba zonke zelizwe ezingamakhulu amabili aletshumi 210. Kodwa ngeviki edluleyo leli bandla lazise ukuba bonke abanqotshwa kukhetho kuzamele babuyisele lezi zimota emahofisini ebandla. Sixoxe lomunye owathathelwa imota ngoba wanqotshwa kukhetho lozamela isigaba seBinga North edalele ephalamende uMnumzana Kudakwashe Musaka njalo engumholi wenhlanganiso yeFAZ.
Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezanu PF selithe imota ziphenduke le asonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni izanu PF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga kuma main election uzathathelwa imota. Lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama candidates amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama primary election besenzela ukuthi bona bethole izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine bebesenzela izimota. So iparty yathi sifuna ukuthi sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende ubona ngani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele.
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabo zikwanisa ukungena kwezinye indawo
emagangeni emakhaya. So izimoto lezi ziyanceda njalo lokuprinta kwazo kuyakampena ngokwazo. Kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye decision lesithethwe ukuthi ama candidates bayakhala sibili, bona laba dliwayo babona ngani iparty sibafulathele, babona ngani ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo, kuzwa swela ukubonakala kweparty njoba imoto zabe sezibuyele. Njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ngakhangela ukudliwa ichoni ngokudliwa, ngoba kulamanye ama constituents umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina. Kuze kuba lamanye ama constituents umongameli wawina kodwa MP wadliwa, kodwa MP sethathelwe imota, kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates. Abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election be campaigners zafa, bese bethembezwe nezo eziphathi kubana labo bekwasi ukugijima gijima besenza okuningi okuchiyeneyo. So lokho asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU-PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi libona abantu baza visela yini ngesikhathi izimoto zakhona. Asibone kusenzakala ukubana abantu baza visela ngesikhathi, kodwa hayi iparty ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho aluphenduke ulutho luyabuyela.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Musaka, isiphathamandla sebandla leZANU PF njalo ekhokhela inhlanganiso yeFAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asecele uZulu ukuthi aphathise ekubotshweni kwabathengisa izidakamizwa njengendlela yokwehlisa inani labazisebenzisayo elikhuphuka okwesabekayo elizweni lomhlaba wonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezenjiwayo umnumzana Soda Jemu usesole indlela okudingwa ngayo igolide athi yiyo ebangele ukudilika komgodi weBarros eChegudu lapho okulabantu abalichumi abafileyo njalo abane belokhu bengaziwa ukuthi bayaphila na kumbe hatshi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo Studio 7. Siyajabula ukungena ehlelweni. Besanda ukuthi sincedise ubaba lapho umuntu omdala ogawula ohlale ekhuluma izindaba ezingazwakali yothi bona banqobe ekhethweni. Hayi, kuhle baba gawula ukuthi inqobe ekhethweni baba, kodwa ke besicela lisichazele ukuthi la nqoba njani 52.6% baba gawula aye ngamavoti amangaki. Njalo futhi i-44% enaleyo layo e-CCC yayingamavoti amangaki, lalama amabandla la amanye amancane aye labo 6% labo kwakungamavoti amangaki, kwenzela ukuthi sizwisisaneni ukuthi ilanqoba ngempela, ngoba mali lokho lisithi lanqoba lanqoba, hayi babagawule akulaqiniso, ongumuntu omdala ungaka wena kodwa umuntu ezintwini amangaki ufanele.
Ngibingelele enkundleni lo okhulumayo engumantsheza basakazi labantu base Zimbabwe nje bonke jikelele sake sathi kungakafika ukhetho ukhona umbuzo engake ngawubuza khona lapha ku Studio 7 ukuthi iopposition party izilungiselele kangakanani ukubhekana lezano mangibhekile mina ngicabanga ukuthi ama opposition akwazi ukuthi khona uma ebhekane lezano abhekane labantu abanjani siyezwa manje ama elections nango barojiwe empela kusegcekeni kodwa manje bathule zwi ukuthi bathuleleni ukuthi inkokheli ze triple C's sesekhona yini kumbe lokho ezibhizi zithi ziyathandaza njengalokho kuvelayo ukuthi ziyathandaza kambe ungathi ubhekane lebhubezi liqhamuka laphana wena uguphu uthandaza uvala amehlo uthi uNkulunkulu uzakuzwa uyabe sukhohle ukuthi nalo ibhubezi liyathandaza ukuthi lifuna inyama manje abantu betinkokheli ze triple C mazithi ngalesi sikhathi zitshela abantu ngomthandazo izano layo phela iyathandaza kambe ngaleyo ndlela abantu inkokheli triple C abantu zibachiya kuphi ngoba ngizopromise khwanazi ethi yena akumelanga benze udlame ngoba yikho kuthandwa izano ye izano iyakuthanda impela ende kuyayenza ihlale embusweni loba ingangcobanga ukhetho iyangena izihlalele ende lingeke liyenze lutho lina lokho litshela abantu ngebhayibhile angazi ukuthi ipolitiki yenu layo isisisa kuphi ngoba sokubonakala nje ukuthi asiyindawo lokho elithembele kusadeki ngicabanga ukuthi kufanele likhuphule amasokisi
kube ngibulise ku-Studio 7 kasakazi nabalulekile njani ngoba njani kwendawana zonke zelizwe siyakuzwa mpela okukhulumayo lesi esisikhulumile sezano esitsha abasibiza ngokuthi ngujoseph chuma hhayi into oyikhuluma ujoseph chuma ayisebenzi nje vele ayisebenzi ufana nje nomuntu singathi nomuntu nje ophongozicinisa nje ngento ngekhona lawana lawo ngamanye amadoda mayengafuni akawafuni wena ngokuzowafosa ukuthi kahambe ephalamenti lapho andla noma sokutheni into zokukhuluma ukuthi bafuna ukuziphatha njengamaqanda akusho lutho even lana bezana ulanze funa ukuziphatha njengezilwane akusizi lutho ma laba bengafuni ngeke baze baye and ngeke libaginye futhi so nawe uma ukhuluma ukhuluma ukwazi ukuthi ukukhuluma namanye amadoda hhayi ukuthi ukhuluma ngengane zakho ngiyabonga ukukhuluma ngothulani ndlovu enkaya kondona usikhokokhoko kuba rayithi bengaye ephalamenti ngoba laro
salibonani basakazi we-Studio 7 yabingelela labalaleli hhayi uma kuthiwa mina ngivumelana layo i-Studio 7 abantu ababesenza umsindo efort lapha somalunga etripisi njalo kumele ukuthi likunanzele ukuthi nxa selisithi namhlala imbuzo into eyenzakala kobulawayo esila malanga imbuza namhla omunye umuntu uyabe sezidle sebona ungani nxaye kobulawayo abantu abalandaba layo umabutho wavotelwa ngabantu uthandwa ngabantu so laba abavele besola umabutho lani liyakwazi ukuthi vele ngabantu be-MRP abavele futhi bengasoze befike ekutheni ababe demonstrator so akungeke ukuthi abahlali bakobulawayo bathi umabutho kasiwa kobulawayo vele i-MRP nja wonke umuntu elesifo ngangani abasizwisisi kuthiwa lishona wonke umuntu lishona bafuna amandebe so eminye imihlobo nje babeyibala entweni yabo besenza ukuthi bebajoyine besenza ungathi abanendaba labo bona vele abazwanani lezinye izibongo bafuna izibongo zesindebeleni kuphela so lokhu akungeke kuze kumise ukusebenza kwabantu kobulawayo kade sabehlala bebhizi besithi uchamise uyizane ebusuku emini uyisisisi rayithi bona ade bengasozane bengaso MRT ebusuku bebambene nini sebedilizwa yikuyini kade sinabe embuza ukuthi wehluke kufaka ama-MP futhi yena phela i-TPC yanika imali ngamakhiwa vele ngakhompe i-MRT le-TPC thina phela sibaningi lase wabona even i-bullet car yathengwa ngabantu abalutshwane lazi i-TPC iyatshaya imali noma inikwa ngamakhiwa kanti yena yekelelani ukuthi la adinga akho amadoda yabe uchamisa phela iyasebenza futhi uchamisa unamakhampani manje umqondisi asaze sizobona umsika wamatamatisi nje kobulawayo simuzwa nje balekela izanu vele khona ba-right abantu abapantukayo ku-MRT ingabuswa umuntu esabizano out of the country kake dizethethisana lochamisa usede ekhayela iindaba zakhe zephathi yakhe sebeze bemfaka ku-DSTP
ngoba naye uRamaphosa asifuni ukuthi abuye lapho sesihlukumeza athi sisuke lapho enenguye omosha izinto lo Mbeki kona labo omafiya labo kadesi kona abuze enza athi uyakhuluma uMbeki ngathi uyazenza athi nakazi lutho nguye ophusha lo ukuthi bayenze so ngoba banamabhizinisi ngayo balwela umnangagwa lisotsha lo kala experience yokurula ngaza kuye-drive i-code 14 ongazange uyiyele esikolweni onathi u-drive private nanga kwa the soldier kai une defense force experience so angazi kuti wa supportela nomuntu onjalo abakwazi kuti vedilizwa bafungude ukuthatha inote head laba beyichonja ngoba munanga kwakazi lutho ukuthi kusayinwa ani phambiro izinto akwazi akula lizwe lizovuka lapho munanga kwanje zinkane zokuthi enifukuthi kuliwe cela sadik njengoba le AU lamazwe wonke amanye ama European countries lalubona ukhetho ukuthi umuntu wawena mbali so mali ngayilahla lapho lizobonakala ukuthi noma lingabe lisiya observer amanye ama election abantu vela bazonyanya because bari wonthe ali thadi lenza ama vote abo liwalulaze ngoba abantu bayakwazi ukuthi yikukulwa kwabo kutshengisela kwakuthi abasafuni bani bafuna bani so which means labe lilahlela yonke ama vote la ekhoneni esigangeni abantu bezivotela umuntu abamfunayo
Studio 7 salibonani basakazi salibonani balaleli ku Studio 7 ngibingelele ngibingelela ngezindaba ezika Studio 7 ezimnandi esizethulelwa insuku zonke ba Studio 7 abantu abanye abantu balenhliziyo ezilukhuni kambe abantu bekhuluma kangaka izanu imile iqinisa intamo iqinisa amakhanda okuthi kanti kuyini okwehlulayo nje ukuthi evume ukhetho luyenziwe kahle ngoba vele aliyenziwanga kahle ukhetho amakambe kuthi ama-by-election abuye ekuseni afanele fike ekuseni ezefike ntambama u-5 abantu belale bevote ebusuku kuyabe ku-right khona kuyani hhayi izanu kayithi iphatha abantu kahle angazi ukuthi kuyini egwaba ngakho okuthi nje abantu ibathathe bayenza abantu babo kumbe yikho khona ukuthi ungakhuluma uyabotshwa uyavalelejeli hhayi izanu kayiyenzi kahle ayibusi kahle kayiphathi kahle abantu Studio 7 ngiyabonga
basakazi bethu labalaleli bonke nje jikelele umhlaba wonke siyabonga ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka ezingathathi hlangothi ngizama nje ukuhlala phezu kwendaba ngento encane angifuni into eningi kakhulu bengicela ubaba lo elimbiza Joseph Chuma we-Central Committee ZANU-PF ukuthi ma efuna ukuzwelwa yibuhlanya mbone ngani akula mistake engotsheni lokho kuyisibhedlela esiphilayo kahambe engotsheni eyilaliswa iZimbabwe lekasiyo yakho Chuma iZimbabwe lekasiyo yakhe futhi and uyaze yekufa ehawula ngizomunye ethi bayazana lokuthi umunye uhlalapho omunye uhlala ngapho ngahlonipha abantu ngiyabonga
lawo ke abengamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika obe ngusomlomo wedalele the house umnumzana Kevin McCarthy oyibandla lama-Republicans ususwe kulesi sikhundla izolo ngemva kokuba amalunga ayivotele ukumsusa lokhu kulandela ukudabuka kwebandla lama-Republicans amanye kade esethesa uMcCarthy icala lokungabi lukhuni kundaba ezigcona abebandla lama-Democrats ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubela umnumzana Dan Moyo
ukukhishwa kukaMcCarthy njengosomlomo we-House of Congress lana e-America kutshengisa vele ukuthi uMcCarthy from ekuqaleni ubevele engumuntu ongela support engathi isupport eyeneleyo from ibandla lakhe lama-Republicans ngoba ama-Republicans yiwona acontrola i-House siyazi ukubana bacontrola nge-slim margin of only 4 seats so sabona even ekhethwa uMcCarthy ukuthi kwathatha isikhathi eside ama-round engingathi ngamachumi lanhlanu ukuthi abantu ukuthi bazibagcine bemkhethile okutshengisa ukuthi isupport vele ebengelayo kahle kahle ebandleni lama-Republicans so mina ngingathi akungimangalisanga ngoba even ukuthi aze agcine evotelwe wagcina enze izithembiso eziningi kulaba engingathi ngama-far-right elements awe-Republican Party to a point lapho agcine evume khona ukuthi angakhitshwa esihlalweni even nge-vote yomuntu if umuntu oyi-1 engathi engaphakama a-raise i-motion yonaleyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni
bakhona abathi okwenzakeleyo lokhu kutshengisa amandla
alo mnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe alokhu elawo ebandleni lama-Republicans. Ungathini wena ngalokho?
Well, uDonald Trump ngempela yebo ye amandla ulokhe elawo kakhulu kuma-supporters ama-Republicans. Ngoba siyabona even kuma-polls, simbona a-leader kakhulu ukwedlula engingathi mhlawumbe ngunumber 2 wama-Republicans uRon DeSantis. So kuyatshengisa ukuthi ibase yama-Republican ilokhe imfuna uTrump. And since uTrump ebevele yena e-against udaba lokuthi uMcCarthy asave i-government ukuthi ingavalwa. So sibonile uMcCarthy okuyikho okumenze waxotshwa waluza isihlalo sakhe sokuba ngusomlomo. Kuqale ngoba evumelane lama-Democrat ukuthi ba-blocke ukuthi uhulumende avalwe ngendaba ye-debt ceiling isikoloto esikhona lapho ama-Republican amaningi besithi wona mawehliswe ukuspenda okwenziwayo kuma-social programs ezinye izinto ezifana lalezo, of which bebesithi bona if kungenziwanga lokho abasoze bavote ukuthi uhulumende aqhubeke esebenza. So uMcCarthy ugcine evumelana lama-Democrats bavota bonke, yinto eyenze yacasula ama-right wingers afana loGates onguyena ophushileyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.